Ubhubhane lwe-COVID solwenze indlela zokufunda zabanzima ebantwaneni. Inengi sebencediswa ukuthi babhadalele ngaphandle kwesikolo ezinye izifundo. Unkosikazi Shina Ngulube, ongumzali, uthi izikolo sezithatha ithuba lokwenza imali ngalezi zikhathi zobunzima.
Mina mbona ngani abantu bezikolo sebethatha i-advantage yokuthi khona umumo unjani khathesi, ngoba kunje akuzange kuye kuhlalwe ama-meeting ezikolo ukuthi maybe mhlawumbe sike sisi abazali bake batsho ukuthi bona babona ukuthi kungenziwa njani. Kodwa khathesi isikolo esesihle siphushe sihle sithi hayi kungcono kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Asiyalithi abantwana basemuva, kodwa bekunganani ukuthi ngabe kuba le mihlangano ebakhona lathi abazali siphumise imbono yethu sisho ukuthi khona hayi thina mhlawumbe besikwanisa le kungenziwa njani, hatsho ukuthi khona sibe sitshela kuphela ukuthi hayi sokufunakala imali engaka kuphela.
Omunye njalo umzali unkosikazi Sibonile Nyoni uveze ukudana ngezimali esezibizwa izikolo.
Kuyangisisa ubuhlungu sibili kakhulu ukuthi kambe nxa izikolo zizadimanda imali ezingange-$100 for 2 weeks ze-holiday, phezu kwalokho abantu abethu bebhadala ama-$350-$380 nge-term, ukuthi bathivele ngaphi? Kambe ukubafundisa kwe-2 weeks ngama-extra lessons e-2 weeks yini lawo azatshintsha yini ama-results abantwana? Abantwana bavele ba-affectekile ngesimo ebesiphakathi kwaso sonke sisibonile siyasazi. Alithini imali ezinjalo kasiziholi ngazube ngoqhatshiweyo kumbe othengisayo?
Umnumzana Prince Khosana, umzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, uthi lanxa ezwisisa ukuthi izifundi kumele zincediswe, imali ezidingakalayo ziningi kakhulu.
Abantwana kweqiniso balahlekelwe isikhathi esiningi esokufunda eminyakeni lodlulileyo ngoba vela kuzange kufundwe ngitsho. Leli linyathela elihle ukuthi abantwana befunde ngesikhathi sekhefu ukuthi bengani bayazama ukuthi bengalahlekelwa isikhathi kumbe bengezilele kulokhu asebekufundile. Uhlupho nje kuphela ukuthi ezikhwameni zethu yikho kusilela khona, benxa bengathi 10,000 khona kule fees eyabe ivele ilandela mhlaka-28. Kuba isinto esindayo kakhulu ikithi abazali ngoba asiyiholi leyo mali. Kuzagcina kudale ukuthi abantu bengasabhadali okuvele kufanele mhlaka-28 kuqala ithemu lesibili.
Inhlanganiso emele ababalisi abasebenzela emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ikhathazekile ngomumo okhona ezikolo ngoba abafundi bengafundi ngesikhathi esifanayo akula mizamo evela kuhulumende. Iqhubekele phambili isithi uhulumende uzathola ithuba elaneleyo olokuxoxisana lababalisi ngesikhathi sekhefu. Uma uhulumende engehluleka ukukhulumisana lababalisi, izikolo aziyikuvula mhlaka-28 Nhlangula. Bachaze ukuba imizamo efakwa ngabazali le engekho emthethweni eyokubabhadala ababalisi imali zokubakhuthaza ngeke zibathuthukise, njalo abazali kabalamlando wokuhlawula ababalisi. Ngalokhu, inhlanganiso leyi ibuza uZulu ukuba izikolo ziqhubeke zivulwa loba abafundi bengafundi, loba izikolo zingavulwa uma uhulumende engalungisisanga umumo wezemfundo. Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uqondise imbuzo kumsekeli wakhe umnumzana Patrick Zumbo owenqabe ukuthatha ilizwi kodwa uchaze ukuba izifundo ezenziwa ngekhefu azalelwa kodwa kulendlela ezifakiweyo okumele zithathwe izikolo. Uchaze ukuba kufanele izikolo zicele kugatsha lwezemfundo kuqala zifake njalo lenhlawulo abayikhangeleleyo kubazali. Ngemva kwalokho, uhulumende sezahlolisisa ukuba imbadalo le iyahambelana lamalanga abafundi abazawahamba esikolo ukuze iphe imvumo kuzikolo. Uchasise ukuba abazali kufanele babe lesiqiniseko sokuba izikolo zicelile na kuhulumende bengakaze babhadale indleko zesikolo ngesikhathi abafundi befunda ngekhefu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.